mina ngithanda ukuthi ngithi kuqala ngincedise kutheni nxa esexolisile ngoba lwana ubungumbono wakhe kanti ungasombono kahulumende kanti ungasombono wezanu PF umbono ubungumbono wakhe obu ulahlekile yebo phela umuntu uyalahleka hayi ulahlekeke ube lahleke ngendlela engayisiyo ngokunjalo ngithanda ukuthi lami ngigcizelele ekuxoliseni amadokotela kakhulu ukuthi umangwana ube vele phambanisile ngakukhulumileyo yikho esexolisa kathesi uyananzelela la uyazibona ukuthi ubephambanisile yebo phela amadokotela ngesikhathi esinzima sekangaka besenza umsebenzi onzima kangaka benikela impilo zabo bezimisela ukuthi bafe njengabantu abalweli ilizwe leli ukuthi balikhulule basempini yokulwisana le corona kabadeserve ukuthi bathukwe ngale indlela abathukwe ngayo kulihlazo ke kakhulu kuhulumende kube lihlazo kuhulumende kakhulu njengomangwana nje esisebenzi sikahulumende kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi kumadokotela sibili amadokotela ethu hayi bakethi siyaxolisa kakhulu madokotela ngiyamxolisela futhi lalo umfoti ngokulahleka kade kwenzile amadokotela amsebenzi abawenzileyo abawenzayo mkhulu kakhulu esikhathini esinzima kangaka siyawunanzelela umsebenzi omuhle madokotela liwenzayo ukunikela izimpilo zenu lokho kunjengalokhu akukho
uhulumende usola njalo abantu athi bethula imbiko yamanga ngokuthi uzibani ufile ngeCovid uzibani uyagula ungathini ngalokho
kuyikulahleka kwabantu ukuthi bagijime besiya ukuthi ubani sefile ubani lo sefile ubani sefile kube kanti kulendlela eqondileyo ikakhulu nxa kuyiziphatha amandla zikahulumende uhulumende nguyobikayo ngendlela eqondileyo kulama channels aqondileyo alandelwayo umuntu nxa esefile ubani lobani wonke wonke nje kapho ngugijima nje ubani sefile kumbe usesibhedlela ubona umuntu sefile ubani sefile hatshi